kuyathabisa ukuthi ukusebenza kwamakampani sokungconywana. Kodwa ngasikhangela ukuthi amakampani wona abengaphi. Silokhu siphansi kakhulu ekusebenzeni lapha kuma-factors. Nxa kukhulunywa kuthiwa sebefike amashumi amathathu lesishiyagalolunye. Akasiyo nombolo enkulu kakhulu ngoba ukuthi amakhampani asebenze ngemfanelo kumele abe amashumi ayisikhombisa engxenye naphezulu. Yikho lapho esingathi ama-percentage lapha khona esibona ukuthi hayi amakhampani ethu sesebenza ngcono. Kathesi silokhu siphansi kodwa siyakubonga ukuthi kasiyehlanga silokhu sikhwela ekusebenzeni lapha kuma-factors.
Amandla lawa awe-capacity yokuthi amakampani la kuyabangela yini ukuthi lenani lamakampani asebenzayo lalo libe liningi kumbe ebantwini kuzisebenzi akutsho lutho?
Hayi kuzisebenzi sibili kakutsho lutho lakithi esikhangele amakampani siliqembu amakampani athile ngoba nxa kuthiwa yi-average ukuthi bakhangela amakampani amanyake phansi amanye abe phezulu kodwa amanye abe phakathi naphakathi. Thina nxa sikukhangele asikafiki lapho kumele sifike khona ekusebenzeni njengama-factors.
Kuyini okungenziwa ema-factors ukuthi aqhatshe abantu abaningi?
Liqiniso sibili kukhona okuningi kodwa into eyisiqokoqela okungaqaliswa khona ukulungiseni ilizwe lethu ukuthi imithetho yethu kumele siyikhangele nxa sikhangela indaba zamabhizinisi. Amabhizinisi asebenza ngemithetho ekhangelane nokusebenza kwamabhizinisi. Nxa imithetho leyo osomabhizinisi bengayikhangela bekhatshana babona ukuthi lapha akusebenzeki, uzabona le mali nxa benayo basoze bayifake ekuqheliseni amakhampani lawo. So kutho ukuthi osomabhizinisi nxa bekhangele babona ukuthi kukhona okusilelayo emthethweni kumbe kukhona okunqabelayo okubanqabelayo emthethweni leyo okwenza ukuthi ukuphumelela kwekhampani kungafiki esigabeni okumele kufike khona. Yikho-ke thina njengabe-CZI Confederation of Zimbabwe Industry besixwayisa abakuhulumende ukuthi kabafake imithetho enelisa ukuthi amabhizinisi aphumelele. Iminengi imithetho engingathi mina yenqabela amabhizinisi ukuthi aphumelele. Ikhangele ukuthi nxa amakhampani kumbe ama-factory efuna ukusebenza nxa be-importer beletha izinto ezivela phandle kwelizwe, khona akhona amaphetshana ahluphayo ukuthola ukuthi bazilethe lezo zinto. Nxa kuyikhampani egayayo, nxa kuyikhampani ekhandayo, nxa iletha izinto ezivela phandle kwelizwe, zikhona izinto eziningi okumele zibhalwe, zisayinwe. Khonokho sithi akukhitshwe, amakhampani asebenze ekhululekile. Nakuthi futhi nxa befuna ukuthi bahambise izinto abazisebenzileyo bazihambise phandle kwelizwe, kabanikwe imvumo yokuthi bazihambise kungela into eziningi ezibanqabelayo ukuthi bazihambise phandle kwelizwe.